Msakazi labalaleli be Studio 7, thina njengebandla le Triple C lapha eMathebeni South silokuthokoza ukuba omunye wethu uchairperson we Constituency Coordinating Committee ye Beitbridge East ubaba uElliot Mabeza lamhlanje ukhululwe umthethwandaba uthe aphume ngebail uphiwe ibail ye 10,000 iRTGS ukuba icala lithoniswe engikhaya ukhangela ukuba abuyele court njalo mhla ka 27 April. Kuvele nje kuyinhlekisa khona okobe kuvele kwenzakile kuba umuntu abotshelwe icala livele lingekho, kodwa sivele sesikujayele khona kweZimbabwe ukuba hhayi abantu babotshwa bebotshelwa amacala avele eze. Isisusa esikhona njengoba sonke sisazi yikuba iZANU-P F ilokuzonda kakhulu ngokunqoba akwenziwe ngubaba ukhansela uMorgan Ncuba inqoba iZANU-P F eBeitbridge. So inhliziyo zabo zibuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakeleyo, kodwa hhayi thina sithi simalaye ubaba uMabeza. Lo baba omunye ubebotshiwe ubaba uRuvengere laye ukhululwe ngemvana kokuba uMorgan Ncube umnikazi wendlu lapha ubaba uRuvengere behlala khona ebhaliswe iAffidavit efakaza ngeqiniso ukuthi hayi lo muntu uhlala isikhathi eside ehlala endlini yami ngesikhathi eregister ukuvota ubehlala endlini yami. So hayi sikujabulela ukuthi ama-comrades lawo mabili lamhlanje azalala lezimuli zawo emakhaya awo.
Imphathise ngani umnumzana Mabeza njalo kusizile yini? Kukanti omunye umhlali
weBeitbridge khona ngapho umnumzana Ruvengera lilunga lenu yini njalo laye limphathisile?
Kunjalo msakazi, umnumzana Mabeza lo mnumzana Ruvengera sibaphathise kakhulu njengebandla Triple C. Okokuqala sibaphathise ngokuba sime labo esingathi solidarity, ngoba ngesikhathi sobunzima kuqakathekile ukuba uthole umuntu ongumngane, umuntu oyicomrade oza kuthi uma uthalaza umbone yimi esecengi kwakho. Umnumzana Mabeza siphange safonela amaloya, ama-lawyers for human rights ukuba abuye amphathise kundaba yakhe le. Lanxa sebesecourt bebekhona amanye amalunga e-Triple C khona lapha eBeitbridge ade bemila laye umnumzana Mabeza bejengisa i-solidarity ukuba sisonke sindawonye ebunzimeni lobo ophakathi kwabo. Laye uphume indoda ejabulayo enanzelela ukuba hayi abafowethu ama-comrade ami ami lami lanxa ngisebunzimeni obungaka. Ukugcizelela umbuzo wakho ukuba umnumzana Ruvengera ulilunga lephathi yethu yini? Ye, ulilunga lephathi, yikho lo comrade ukhansela uMorgan Ncuba emelaye efakaza emfakazeli kuba hayi umuntu lo bengivele ngihlala la elilunga lephathi njalo engumuntu engathi i-tenant umbe liloja elisendlini yami. So hayi ama-comrade lawo mabili akhanye ethokoza kakhulu kuba i-Triple C lapha eMathebeni South imilabo bunzi esikhathini sobunzima obungaka. Okunye ngigcizelele umsakazi, unumzana Elliot Mabeza uthe ephuma esitokisini esephumele court sesimbuza ukuba ube phatheke njani esizandleni zamapholisa. Hayi uthe ukuthi agcone amapholisa lapho ongadingi ukuthi awagcone khona, akuvumi wakhuluma iqiniso wathi ube phethwe kuhle kakhulu esisikhathi semapholiseni. Amapholisa abekhuluma isana laye emtshengisa ukuthi ayamzwela.